Okucacayo ukuthi udaba lwegugu rawundi okwenziwa zinduna asikho kululungisisa kodwa iprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugu rawundi it's just a complex ndaba elezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile hayi iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu for i-documentation lani lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo bathintela ngendaba yemigensi ukubana izinkokheli zemigensi kazikho involved khonokhu ukuthi imigensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi iprocess yangikhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kutshona kusibwa kube le nto eziningi-ningi eziba yimibuzo lani lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point
kuya-ke kube le nsolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugu rawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenzi nalolu daba
sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani ikaninginingi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaninginingi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi balefunding kodwa ungakhangela abantu abalafunding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqazo sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transitional Justice layo ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zememorialization silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation ngemva kokusuka lapho sihambe safika egadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplakhi yangikhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamandebele labelungu it's a detailed plakhi but iplakhi langikhona besizama ukuqathanisa amaplakhi abekwayo izinhlanganiso lezigaba zikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplakhi abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamandebela ukuthi amaplakhi abelungu amile lanamhlanje kodwa amaplakhi abekwayo kathesi ayadilizwa so ngenye yezinto odwa siyikhangela ukuthi kungabe kusitshoni njengoba sisesikhathini sokuthi kuthi udaba lombhoqazwe kabantu abakhulume ngalo bekhululekile ngoba abantu bakhuluma ngalo different.